inkinga ekhona yithi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengasezisobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Yabo-ke sebezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izani ibuya ifuna ukuthi ithatha abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo. And inhlelo zezani into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele sisasala bafune sebenza nabanye. If ukhangele i-history, izaphu yaginywa kwizinkulumo zenenzo kwagcina inyamalele phakathi kungasakhanye ukuthi kwenzakalani. I-economy yalunga esayidini yezami kuze kula namhlanje izaphu eyayirepresenta kakhulu i-materialism nanamhlanje abantu ematerialism bakhala akula development materialism. So uyazibuza ma usisebenzisa lele iliso lembali ukuthi njengoba nje o-FDC bebizwa lamanye amaphathi amancane itshontsho baphuma lani khona fana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo. So uma bephuma mangithi itshontsho ukuthi abantu bonabo ababamelele bazaphuma lani.
Nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnumzana Tsamisa lo mongameli Mnangagwa, kahle kahle kuyini obona ungani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana?
I think nje uMnangagwa into abefuna ukuthi ayenze uma ehlangana phansi leTsamisa ukuthi amfile amenze laye. And unfortunately kubisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTP nayo asho bantu abamsulwa vele. So bengagcina nje sokufilene kwathiwana ama-positions of course kuzayenzala kwayenzala ngo-2008 mhlawumbe isime nje sokusiba ngcono in terms of i-economy. But like ma ukhangela isisa sikhangela la isihlahla akula ntshenhle going forward ezophuma ngoba those people babana kulokhu kuthembanyana okuncane abantu abakubonayo kuthamisa. But umuntu one-printer analysis ye-drip uyabona ukuthi nje into wani i-system zenu ziyafanana. Yikho abantu abaningi ama-political analysts absolutely ikalakathe ngekho nezindawo manje nge-system aso ye-party khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi sefuna i-power wathi uthi mawahlala phansi nomgabe wa-advise omgabe ukuthamisa angayenza yiphi into lesisimenza yena wagcine ukuthi-advise umgabe.